Lapa nje wabathathu laba abadabuka eMathelenland. Kutshona njalo uHlawuzodlo wayengumqondisi weHighlanders Football Club, njalo wayekhokela ezomdlalo okulingisa elomoya ukhonje mhlanga bekunhlanganiswe yemakhosi Theatre Productions kanye loSelonare wayekhokela ikomishini yahulumende ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission. Ilizwe lalahlekelwa njalo nguphelekezela Mphoko wayengumseri kamuyi Robert Mgabe. Umphathi ntambo wedolobho lakobulawa inkosikazi Judy Ncube ukhala ngezimfalezi.
Silahlekelwe phakathi kwesikhathi lapha ikakhulu last quarter of the year obabuchinga khumbule uDloso obabuphathisa uSusu Rose popularly known as uGog Rose khumbule u-Ishmael. Abulabula amaviki amabili amathathu sibeke ubaba uMphoko silahlekelwe nabantu abaningi kakhulu ayikhona mbijana silahlekelwa amaqhawe esizwe.
Umnumzana Nicholas Moyo umabhalani omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo lezabatsha uthi isizwe sithithibele ngezifa zonke lezi.
Yikukhothama kwengwevu, yikukhothama kwabantu abakade bethathisa emsebenzini yamasiko.
Umoyo uyaphambili elandisa ngabanye ababhubhele lonyaka.
Kwaba leyezi elibi uphathisa iqhawe kwezamasiko, ukuloba, ukuresearcha kwamasiko. Kwaba lelinye ijahe elikade lisenza umsebenzi wokucomba Charles Msemanga egalari laphana uyenza into eziningi, urepresenta ilizwe kuma-platforms amaningi.
Imbongi yenodumo u-Albert Nyathi uthi elamandebeleni lilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Umnyaka ka-2024 bengumnyaka omubi kakhulu ngapha esintwini. Eliya indiye silahlekelwe ngubaba u-Abdul Nyathi uGabi. Uphathisa isifiso sami besibekuyukuthi ngabe bengile memory stick bengiyasixhumeza emlonyeni wakhe. Sisale sibandile ulwazi lolo abenathi lahlekelwe bathi isitsho esihle kasizele.
Omunye umlandeli wamasiko unkosazana Esnard Maphosa uthi udabukile kakhulu ngokwenza lelo nyaka.
Silahlekele izihlobo zethu eziningi. Engicabanga kakhulu ngiphathisa Nyathi. Kade ungumuntu kade qakathekisa amasiko ethu njalo esifundisa ebala amabhuku ngamasiko ethu besiriminda lapha esivela khona.
Ziningi izimpa ezithethe labanye abenza imisebenzi eqakathekileyo eZimbabwe. Unkosikazi Happiness Banda wayengumlweli wenkululeko ekuviyole Zimbabwe People's Revolution Army uthi lo nyanga babe ngabalweli wenkululeko bafe kakhulu.
Silahlekelwe ngamaqhawe ayiyo asilethela uzibuse thina lapha njengabantwana beZimbabwe ababuya nenkululeko balahlekile.
Oyengukhansila kobulawa u-Adam and Phineas Ndlovu uthi abantu emathebelelendi abadumileyo abatshonayo abancediswa ngalutho besaphila.
Ubevele luncedo kumbe ubevele ngalancedo uvele uzanceda. Iqiniso kalikhulunywe ngayenalwana umuntu kakwesincedi uthathwa ngokufunayo uthiwa ngokungakufuniyo akunandaba. But into ekhathazayo yikuthi uzwe usutshelwa kuthiwa khona istate umntu lona simdeclare. But ukudeclarewa kwakhe istate it doesn't mean anything in Matabeleland.
Unkosikazi Lucia Dube wenhlanganiso encedisa ngokutshiyene izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani eZimbabwe Diaspora Focus Group uthi abasweleyo sebelomlandu wokuqhubekelisa phambili imisebenzi yabahambileyo.
Ithanda ukuba sikhumbule amaqhawe ethu asitshiyayo wonke bebeqakathekile kithi ezimpilweni zethu ngendlela ezitshiyeneyo. Sidikabalele ngokuthula lapha bakhona njalo indima yabo bona bayidlalile.
Kunomoya wokufa okwesabekayo lo nyaka abantu abaningi balahlelwe izihlobo labangane. Sidikabalale ngoxolo. Imenesiyo 7 kobulawayo igama lami Ezwe Jesus Banda.